Ngokubona kwami elizweni laseZimbabwe akukaze kube lokhetho olungela kucilibezela. Olwamanje nje lona oluzayo soluhle lwaqala ukucilibezelwa ngalokho esikubonayo, abantu bayalelwa ukuthi bakhankase, ama-opposition parties avinjwa ukuthi akhankase. Njalo okunye sikubonayo ukuthi sokuhle kwaqala ukucilibezelwa yikhona ukubona abantu sebesuswa ezindaweni zakibo besiya rejistiswa ukuvota kwezinye izindawo kwamanye ama-wards abangahlali khona. Lokhu vele kuyaveza ukuthi ibandla elibusayo seliqalile ukuthi liqilibezele amabandla aphikisayo.
Siyabona ukubana inombolo zitshengisa ukubana abantu besigaba seMandebeleni ababhaliselanga ukuvota ngobuningi. Ungathini wena ngalokho, ikakhulu nxa sikhangele ukhetho oluzayo?
Abantu abaningi bakhala ngezindawo zokubhalisela ukuvota ukuthi zikhatshana, abakwazi ukuthi bayefika bafinyelele bayoregister ukuvota. Kumele bagade imishovo ukusebenza imali. So sicabanga ukuthi ngabe luba seduzane uhlelo lokubhalisela ukuvota, luba seduze kwabantu, abantu bakwazi ukuthi baregister ukuvota ngobuningi babo.